Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-8 Mbimbitho 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, indodakazi kamuyi umnumzana Robert Mugabe ubona uthi ufuna ukuphiwa imali ngamadola angu US$8,000 ngenyanga ngobe ngumkakhe uSimba Jikore nxa umtshato wabo ungacitshwa. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ ithi amalunga enhlanganiso le awakhalala umsebenzi ngeviki edluleyo ayahlukuluzwa ngabantu abangaziwayo.
Zimbabwe lapha abantu bahleli besethusela, so bakhona sebesifakela ama-inbox besitshela ngakhokhonokho bebone ngani impilo yabo isisengozini. Ngokunjalo sebebona ukuthi kungcono bebe bebuyele esikolo ukwenzela ukuthi umuntu nxa ebadinga bathole besesikolo.
Inhlanganiso yamalunga ancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2018 e-Political Actors Dialogue kumbe i-POLAD ithi isifeze injongo ezimqoka selokho yabunjwa.
Khona ukuthi abantu abanintisanayo ku-election kukhetho olwadlulayo bahlezi ndawonye bayakhuluma bayakhulumisana kungela kufikisana kungela kuhlukuluzana. Yona leyo for us is a peace building infrastructure.
Umthethwandaba wephula umthetho ngokulahla isicelo sokuba uluhlu lwabavoti i-voters roll linikezwe abalufunayo.
Sibona lokhu kuwephula umthetho wethu owaseZimbabwe ngoba umthetho uyakufaka mgceke ukuthi i-voters roll lugwalo lukaZulu umuntu lomuntu oyabe ebhadale indleko ezifunakalayo kumele aphiwe ugwalo lolu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Indodakazi kamuyi umnumzana Robert Mugabe ubona uthi ufuna ukuphiwa imali engamadola angu US$8,000 ngenyanga ngobe ngumkakhe uSimba Jikore nxa umtshato wabo ungacitshwa. Ubona ulabantwana abathathu uthi ngamunye umntwana kuzamele athole imali engamadola azinkulungwane ezifika phose ezintathu US$2,700 ngamunye. Iphephandaba le-Herald lithi emaphepheni awethulwe emthethwandaba ubona uthi balempahla abayithenga bobabili eningi kakhulu. Ucele umthethwandaba ukuthi ungaphi obe ngumkakhe abantwana kodwa avunyelwe ukubabona kabili nje kuphela ngenyanga. Ubona uthi isizathu sokwehlukana yizenzo zomyeni wakhe abezenza ngaphandle komtshado kodwa kazibethanga lezi zenzo. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ ithi amalunga enhlanganiso le awakhalala umsebenzi ngeviki edluleyo ayahlukuluzwa ngabantu abangaziwayo. Amanye amatitshala awakhalala umsebenzi ngomnyaka odluleyo babanjelwe iholo labo kuyonale inyanga okubangela ukuthi abanye begcine behola imali ngaphansi kwamadola eMelika alichumi nje kuphela. Kungakhathalekile linhlanganiso isikhuthaze ababalisi ukuthi bakhalale umsebenzi ngobunengi lamuhla phambilini komhlangano we-National Joint Negotiating Council wokukhulumisana lohulumende ngodaba lweholo kusasa. Ngeviki edluleyo amalunga alinhlanganiso ake akhalala umsebenzi esithi kumele aholiswe inkulungwane yamadola eMelika eyodwa elamakhulu amabili lamachumi ayisithupha US$1,260. Kodwa i-ATUZ ithi ababalisi abaningi baphange babuyela emsebenzini ngemva kokwethuselwa nguhulumende. lanxa kunjalo isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo uthi ababalisi kumele bengayi emsebenzini lamuhla handubana umhlangano wakusasa uphume lesisombululo seholo abalifunayo.
Umkhankaso wethu lo siwenza online okuwenza sithumele amalinki ebulenzini. Ngokwenza njalo sithola ukuba amabalisi abaningi sebesiba labantu ababalandayo kuma inbox abo besiya bethusela. Uyazi indlela okuphilwa ngayo khathesi nkathesi ntungamilo eZimbabwe lapha abantu bahleli besethusela, so bakhona sebesifakela ama-inbox besitshela ngakho khonokho besithi impilo yabo bebone ngani impilo yabo isisengozini. Ngokunjalo sebebona ukuthi kungcono bebe bebuyele esikolo kwenzela ukuthi umuntu nxa ebadinga bathole besesikolo.
Elithi ababalisi kumele bakhalale umsebenzi ngobunengi ngephambilini komhlangano we-National Joint Negotiating Council oza kwenziwa mhlaka 9. Libona bekhalala yini umsebenzi ababalisi ngobunengi njengoba lisithi abanye bakhanya sebebuyelile ngemva kokwethuselwa?
Lilanga eliqakathekileyo kuwe wonke umbalisi ngoba lusuku lokugcina simelele ukuzwa ukuthi National Joint Negotiating Council izaphuma lani. Lanxa nje sisazi singababalisi konke ukuthi ayilani lathi, kodwa-ke sikhangelele ukuthi mhlaka 1 yehluleka ukuhlala ngoba uhulumende esebonile ukuthi azala kho kuncane. Ngokunjalo ukuqoqana laba balisi siba baningi, sikhangelele ukuthi kube yindlela yokubamba uhulumende ngamandla ukubuya le nto ebambekayo engxoxweni le.
Uhulumende engalengezelela iholo kodwa ehluleke ukufika ku-1260 yonaleli ifunayo, lizimisele ukuyamukela yini?
Uhulumende kasifuna sengezelele iholo, yena ukumbethe sengezelele iholo sokumehlule ngawukwenzile mhlaka 1. Thina kathesi sesifuna uhulumende afake lokho esikufunayo nxa sikhangele indleko zethu. Ngokunjalo nxa uhulumende engafikanga kule imali esiyifunayo, sibone ngani kabe sokuqale umbhikisho omkhulu lapho esifuna ukuthi sibone ukuthi uhulumende uvele uyasizwa thina kumbe kasizwa. Ngoba kumanje kathesi singabayanga imali engasikhiphe kuya ngini $1,260.
Lo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ obekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo eselubhane.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkundla.
Asambeni madoda
siyovota.
Kwezokhetho, inhlanganiso yamalunga ancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2018 e-Political Actors Dialogue kumbe i-POLAD ithi isifeze injongo ezimqoka selokho yabunjwayo ezigoqela ukuxwayisa uhulumende kwezenotho lokuthi kulungiswe imithetho ephathelane lokuqutshwa kokhetho olukhululekileyo. Kodwa abanye abancintisa kulesi sikhundla abagoqela mnumzana Nelson Tsamisa abayisibo ngxenye ye-POLAD. Abanye bathi amalunga e-POLAD awakhethwanga ngabantu nguZulu elizweni njalo amotsha imali yelizwe ngoba inhlelo abaziqhubayo zihlawulelwa nguhulumende. Kodwa unkosikazi Lucia Matibenga, ilunga le-POLAD njalo engumkhokheli webandla le-People's Democratic Party, uthi kuningi abasebe kufezile.
I-POLAD yabunjwa kule njongo eziningi esikade sizikhangelile, kodwa okwamanje ngizafuna ukuchasisa ngezinto ezingu-3. Okwakuqala, khona ukuthi abantu abancintisanayo ku-election kukhetho olwadlulayo bahlezi ndawonye bayakhuluma bayakhulumisana kungela kuphikisana kungela kuhlukuluzana. Yona leyo for us is a peace building infrastructure ukuthi kubonakale elizweni lapho ukuthi siyakhakasana sincintisane kukhetho. Kodwa nxa ukhetho soluphelile, siyahlala phansi sibonisane ukuthi ilizwe lethu lingahamba njani phambili. okwenqubela phambili abathi development ngesikhiwa. Okwesibili, sabumba iPolad sifuna lokuthanda lokufisa uku-advisor i-government in different areas, ikakhulu kwezomnotho. Endi khona lokho sakwenza kuhle sibili ngoba sahamba sisebenza lama committees awe achiene yang 6 i-committee yethu economic committee yayenza imihlangano emikhulu eminingi sicebisa uhulumende mayelana nezomnotho. Okwesithathu okuqakathekile esiphume lakho ikuthi sangena sisithi kumele siyodiscussa, simele siyokhuluma ngendaba yama-electoral reforms. Hayi la kanye ama-discussions abakhona saphuma le 16 points document yethu eyama-electoral reforms. Asikho thina ukuthi singabantu abaphongu ukumemeza ukuthi sifuna ama-reforms. Sahle sawafaka, sawabhala ephepheni ukuthi ama-reforms esiwakhangeleleyo ngawathi ayi-16. Kodwa okwamanje ngifuna ukukhuluma ngeyodwa ukuthi thina vele sibona ngazathi ukuthi kusilungele elizweni lethu. Sifisa ukuthi i-electoral system itshintshe from i-hybrid esilayo khathesi siyenze straight proportional representation throughout. So yizo izinto ezingu-3 esazenzayo. Sikupolad siyasuthiseka ngomsebenzi wethu esiwenzileyo and asila kuthandabuza.
Liyasuthiseka yini ngendlela amalungiselelo okhetho aqhutshwa ngayo? Sesikhangela ugwalo lwe-delimitation kanye lolwe voters roll. Siyasizwe amanye amabandla aphikisayo ekhonona.
Siyajoyina laba abakhulumayo ukuthi amalungiselelo akhona kacacanga njalo akulungiswanga ngendlela ekade siyikhangelele. Indaba ye-voters roll ukuthi vele akukhanyi ukuthi ikhona kumbe kayikho. Okwe-delimitation lakho sakucubungula, sakukhangela, sabona ukuthi kulezinto eziningi esikhonona ngazo. So hayi sindawonye labanye ekuboneni ukuthi amalungiselelo ethu angani akagago straight.
Hello ke ngunkosikazi Lucia Matibenga, ilunga le-Polad njalo engumkhokheli webandla le-People's Democratic Party. Lokhu sokudaba lwezokhetho, isinqumo somthethwandaba we-High Court sokuthi akudingeki ukuthi abe-commission eqondisa ezokhetho e-Zimbabwe Electoral Commission baveze ugwalo lwabalelungelo lokuvotwa i-electronic voters roll kubikwa kusephule isisekelo sombuso welizwe. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama iseHarare.
Ummeli weHarare North edalele ePhalamende uMnumzana Rusty Makam webandla eliphikisayo ele-CCC ukhweze isicelo emthethwandaba waphezulu owe-High Court nyakenye efuna luvezwe njalo lufinyelelwe nguzulu wonke ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwebulenjini olwe-electronic voters roll. Elinye lamagqwetha kaMnumzana Makam uMnumzana Danford Halimani ulandisa kabanzi ngokwenzakale emthethwandaba we-High Court ngalolu daba.
Regardless of the outcome of the case, still need the voters roll. I think the people of Zimbabwe
isuku ezingu-145 kusukela esukwini olwacelwa ngale voters roll le kodwa lokhu engakavezwa sisayidinga ngoba sisiya kukhetho. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi lolu daba olusakhona lapho esisadinga khona ukuthi abe ZEC basitholise leyo voters roll.
The voters roll, we don't think that ZEC has good reasons to withhold the voters roll up to this stage.
Umsekeli wohlangothi olubona ngezokhetho ku-CCC uNkosazana Ellen Shiriede uthi kuyadanisa okwenzakale emthethwandaba lamhla.
Njengebandla le-CCC sikhathazeke kakhulu ngesinqumo esikhitshwe yi-High Court ukuthi ubaba u-Honorable Rusty Makam labantu jikelele akumelanga bephiwe i-voters roll. Sibona lokhu kuwuyephula umthetho wethu owaseZimbabwe ngoba umthetho uyakufaka mgceke ukuthi i-voters roll lugwalo lukazulu, umuntu lomuntu oyabe ebhadale indleko ezifunakalayo kumele aphiwe ugwalo lolu. Njalo i-voters roll iyasi ngathi sisa tina njenga mava nda mbabantu jikelele ukuthi sisuzi sise ukuthi ugwalo lona lolu olusetshenzisweyo lugwalo olureflecta lokho okukhona ebantwini sikhangele ukuthi umuntu nomuntu kuvoters roll ukhona endaweni sibili lapha akumele ebe khona.
Umnumzana Efi Dlelancube oyingcwethi kwezenhlalakahle kaZulu upha umbono wakhe laye kulolu daba.
I-voters roll iqakatheke kakhulu uma kusizwa okhethweni ngokuba iyiyo indlela eqakathekileyo yokubona ukuthi kambe labo abazavota ngabantu ababhalise ngendlela efaneleyo kakho omunye yini ose okuvoters roll ongafanelanga bekhona. Ngakho ke laba belusa ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo bayayidinga leyo nto, bayadinga ukubona ngendlela elule yalezi insuku esebenzisa imitshini ukuthi babone ukuthi kakula muntu okuvoters roll ongafanelanga, kanti ke njalo akekho kade kuvoters roll osekhitshiwe. Bangavinjelwa lokho abantu, kakubi lula ukwelusa ukhetho ubone ukuthi lu-free and fair. Ngaleyo ndlela ke kuzaba lula ukuthi laba bafuna ukudlelezela badlelezele.
Imizamo yokuthola imibono yezanu-PF ngalesi sinqumo somthethwandaba we-High Court yehlule, kodwa abezek bavika ngokuthi lungethulelwa umuntu wonke lolugwalo ebulenjini lulakho ukusetshenziswa ukuphazamisa ezomvikela welizwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote
lenkolo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elesite leludaba lokuthi omunye wabancintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Robert Chapman uyadingakala ngamapholisa elemelika ngoba ubengabhadali owayengumkakhe imali ye-maintenance eyabantwa bakhe. UChapman wazalelwa edolobheni leChinoyi kodwa wakhulela ngapha kwelemelika. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilo daba lokuthi indodana kamnumzana Phelekezela Mphoko owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Sigqokoqela Mphoko usecele umthethwandaba we-High Court kobulawayo ukuthi ulahlele khatshana icala lakhe lokudlwengula umzukulu owayeleminyaka elitshumi lantathu 13. Umphoko uthi ubufakazi obethulwa emthethwandaba abulamkanjo. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani bantu bakithi Studio 7 basakazi bethu, siyabonga nje indaba esinika zona usuku nosuku. Abantu bakithi bantu abaqaphele kakhulukazi abasemakhaya ngoba ibona abantu abarojwayo futhi iningi labo mhlawumbe abakaphumile ngaphandle babona ukuthi kunjani. Bakithi laphana eZimbabwe kunzima kakhulu ukuthi ungabe usakhohliswa umuntu okhuluma ukuthi votela iZANU-PF. Lo muntu othi votela iZANU-PF uyakuzonda, akakuthandi, ende lowo muntu ofuna ukumqaphela ukuthi uyinyamazana bani. Isilwane esikhulu ukuthi ngelinye ilanga sokujikela sikudle, ngoba lo muntu uma uvotela iZANU-PF uncedisa yena, wena awutholi lutho. Bantu bakithi, into ofanele beyazi abantu ukuthi le nto enomnankaka waphakathi bakithi ayinalutho, ayinamvuzo kuwo, wena uyaluza. Ngoba kumanje abantu bayahlupheka, abantu bagcwele ngaphandle, kuba i-government erula kahle ilizwe mhlawumbe. Ngabe manje abantu bonke basekhaya amabhizinisi ngabe ayaqhubeka, noma bhizinisi bani makungena abantu ekhaya, alikho ibhizinisi lingakuhambela kahle. So abantu amabavula amehlo, asivoteleni bakithi iparty esibona ukuthi inamandla njengamanje. Siyayithanda i-MRP iparty yakithi, kodwa njengamanje angeke silunge ukuthi singawina. Thina sifuna i-vote for change bakithi, sishintsheni. Le government sesihlukumeze kakhulu, siyahlupheka ngenxa yabomnankagwa nalaba ochuma nabogawule nabo obhethi mpofu, labo bantu abantu angeke besize ngalutho. lutho bona bayaphila abaphila kamnandi ngoba bayazi thina ke singadliyo ingane zethu zofunda kuphi ngoba liyabona ukuthi kuyagugudeka makwenzeka izani PF yawina futhi esizazohlupheka abantu bakithi yazi kuzoba buhlungu kakhulu hayi angibonge ngiyabonga amen
njani studio 7 ngithiphosele lami noma nje zingavalwa valo ezami ngithi ngiphomba ukuphosela mhlawumbe ngelinye ilanga enye izavalwa hayi lo muntu okhulumayo ngenkayi komabhadi esigabeni igama ngeke ngisho kodwa ngizama nje ukutshela abantu bakithi kwamthwakazi bonke ukuthi izani uma ifikile iphuma umbobo le iliphi inhlanyelo iliphi rice thathani lingayali vele ukudla kuyaliwa kuyazila liyaxotsha izulu thathani lidle isisisi ma ibuya ilithatha ngezimota zayithambani lirejista ngenani ezimoteni liyerejista vele lingababonisi lokuthi alihambi labo hambani nje liyerejista lisizakale libe lezinto ezithola ezifaneleyo mhlawu okhetho sifake i-MRP siyabonga abantu bakithi laba abantu bakithi elibabonayo bebangumsindo laba be-JSCC hhayi iningi labo yilaba abaholayo and then laba abanye yilaba abachiyabezaliswe ngamagugurawuni so vele lingaba naki bonke laba abantu
mthokazi 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 omuhle silingelele lapho kuqala asambeni sovota asambeni sovota asambeni sovota bakithi sifikile isikhathi asambeni siyokubhalisa ukuvota kumaparlamente MRP kumaparlamente MRP kumaparlamente ambondi kulo muntu ongabe lokhu esavotela izanu p f wetest emathebhelelenti ngoba ambondi kulo muntu ongaliboniyo uhlupho lwezanu p f emathebhelelenti kuna nomuntu osavotela le phathi yezanu p f umuntu osebenzele isisu
Option bangana wa mina option ni wewezela mwina ba studio 7 pila nomu mtiri wa mga enda waku tinzira timakata katikora hina ra Zimbabwe ni kensa sinene na mahungu amga tinyika msiku inkwawo mina ni munhu waku huma e Zimbabwe ni kwala e Chiredzi ikona kwala ni huma koho ni lava ku nzwela vanhu ba Chiredzi inkwavo kuti yamakweru hi nkalo lowu a hi wutekeni nkalo lowu hi tseketera murhangeri va hina murhangeri wa pato ra ku kaneta eZimbabwe kumbe murhangeri wa pato lerikulu la Zimbabwe murhangeri hi Nelson Chamisa a hi musamuleni ave president wa tiko ra hina a hi mu seketereni kumbe ku seketera ku sungula ka tikhanselara to member ta parliament kumbe na murhangeri va tiko ria ra Zimbabwe hi lori sarudzo ya hina ile ku vuyeni kumbe hi ta vuya kumbe hi August kumbe hi July a hi fambeni na vana va hina hi no hlamula Nelson Chamisa kuti ave murhangeri va tiko ra Zimbabwe ni khensa swinene vanhu va makweru hina na va vana va hina a hi fambeni hi ye mahlweni hi no hlapota kumbe hi no hlamula i Nelson Chamisa ni khensile swinene
studio 7 ngiyavingelela ni njhani lonke vasakazi hayi thina siyaphila ngisilo hlupho lapha manetsholotsho kulo mantshi lowo kuthiwa ngu-Victor Mpofu hayi lo mantshi lowo kayenzi kahle la usecreate ubugebengu obuningi kakhulu ngoba abantu uma bewona uyabadizisa so akusaphileke etsholotsho lapho ngoba abantu bayamosha bayaganga bayatshontsha nje yonke into embi singcolile ngaye ngoba uyafumbathisa uthatha izimali ebantwini abantu bayagwazana batshontsha imfuyo mabefika kuye uyadiza kababotshwa so besicela ukuthi igovernment ingenele kulolu daba kulungiswe ngoba hayi lo muntu kayenze kahle siyacela mpela ngomoya wesonto
ufumede enkayo okhulumayo sanibonani balandeli labasakazi bakastudio 7 beze nginokudana okukhulu okudlula igama elithi ukudana ngendlela nje uyazi izanu esiphilisa ngakhona bethi namanga nokuthi ngabe phela bayabona amaphutha bengabantu abalibonayo iphutha bevuma iphutha kulolu uxoleleka umuntu onjalo manje bona baqhubeka kumbe abakuboni kumbe sabangenwa ngamanga kumbe ufuna ukuvotelwa ngempela bezathi abantu bona banabantu ababalandelayo abantu baseZimbabwe iningi lilandela bona ngoba
bona benza izinto ezifunwa ngabantu. Yini into efunwa ngabantu abayenzileyo? Imigwaqo siyayifuna abayilungisanga. Amanensi siyawadinga ezibhedlela ukuthi ahole awekho. Izibhedlela akunamithi. Sithenga size sithenge thina i-drip nje nxa ugulelwa ngumuntu wakho uhambe uyethenga i-drip. Ezibhedlela siyabhadala. Amatitsha wethu ayiwafundisa iy'ngane zethu awabhadalwa. Yini kahle kahle abathi bayenzela abantu? Imisebenzi, job creation, sigcwele amazwe manje. Khuluma nginje ngibhace kwele South Africa. Ngoba akula lutho engizaluhlalela. Ngizahlalelani khona lapha ekhaya. Akula lutho, akula yona into ozothi uzayihlalela yini. Umuntu bese uyamuzwa ekhuluma ngendlela akhuluma ngayo.
Linjani, linjani Studio 7 basakazi kwe-Studio 7 linjani? Ngilameke okhulumayo. Asakazi, mina ngilambona omkhulu kakhulu engawukuchaza vele. Okuningi angilakho. Kodwa sicela ama-voice note alokudlala phakathi. Lingawadlali, please. Umuntu athatha minute yonke, 2 minutes yonke lokho ekukhuluma into engazwakaliyo. Eyale, akhuluma ngantuleko usemvutsheni ulebhabhalazi. Akusindawo yokudlalela le. Hayi, ngiyaxolisa sibi. Hayi, abantu bayekele ukudlalela emsakazweni. Thina kanti sifuna ukuzwa imbono ezosinika imfundiso lathi ukuthi zifunde ezinye izinto. Hayi, ukudlala. Kulo munye ubaba engizimqambela ngegama. Sekukhuluma sezikhohlwa la igama lakhe. Usesithi ungumoya ungikhumayo, kasazazi ukuthi ungubani. Hey, ngiyaxolisa vele ngokumqamba futhi. Uyadlala lokudlala ngantu ulele usengubeni. Hayi baba, sohlonipha kancane lawe lapho khona. Hayi, siyaxolisa sibi. Uma ufuna ukudlala, hayi, thatha iy'ngane zakho udlale lazo phandle kusuka emsakazweni.
Lawo ke bekungamazwi enu balaleli elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, izizalwane zemelika ezine ebezithunjwe kwamakhelwane ekwele Mexico ngolwesihlanu zatholakala izolo, kodwa ezimbili sezijutshulwe zafa. Abane laba babikwa bebephelekezele omunye wabo obesiyadinga ukwelatshwa kwele Mexico bevela esigabeni seSouth Carolina baze bathunjwa ngamadoda abehlome ngemibhobho. Kucatshangelwa ukuthi izizalwane zelemelika lezi bezithunjwe ngabathengisa izidakamizwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Difa waJapi Pango Dube.
Isigameko sokuthunjwa kwabantu basemelika abane kube yinto ehlasimulisa umzimba kakhulu nxa sikhangela isenzo sakhona ngendlela okwenzeke ngakhona. Ikakhulukazi sizwela usizi kakhulu abomndeni lalabo abanye abagcine betshonile kulesi senzo basasemtholampilo. Kuyinto enzima kakhulu ngoba siyazi ukuthi kakhulukazi indawo leyi edorobho leli eseduze leboda yemelika leMexico, kodwa phakathi elizwe laseMexico ekuthiwa yiMatamoros, indawo evame kakhulu ukuba lezigemegeme eziningi kakhulu ezokubulawa lokuthunjwa kwabantu, ikakhulukazi kuhlanganyela izinto eziyabe zingathi zilama drug dealers khonapho phakathi. Ngoba sazi ukuthi kakhulu ilizwe laseMexico lilizwe eligcwele abantu, eligcwele ama-gangsters kakhulu abashushumbisa izinto zezidakamizwa kakhulu, okwenza ukuthi kube yindawo ebalodlame olusezingela eliphezulu kakhulu.
Ngokubona kwakho, singafika yini isikhathi esokuthi abadabuka lemelika nxa besiya kwamanye amazwe bebe lodubo olufanayo?
Engivame ukuthi ngikutsho baba Gandhi ukuthi kuqakathekile kakhulu ukuthi ama foreign policies asetshenziswa yimelika esebenzisana lamanye amazwe ukuthi nxa besenza izinto zabo fanele bacabangele ama citizens abo, ngoba izinto abazenzayo noma ngithi ama decisions abawathathayo against abanye amazwe kuyaba lomthelela omkhulu kakhulu ukuthi nxa abanye abantu bengahamba bayevakatshela kwamanye amazwe basuke ngama victims kungenxa yezinye izinto ezenziwa nguhulumende, noma ngithi kungenxa yama decisions athathwa nguhulumende kodwa asegcina sesenza ukuthi abantu abaningi babe sengozini. Ikakhulu nxa sikhangela izinto ezenzakalayo emazweni afana labo Iraq labo Afghanistan, ngamazwe yiwo kakhulu esithi nxa sikhangela sifuna ukuthi abantu basemelika nxa bengahamba baye kulawo mazwe lapho bangathola khona ubungozi. Kodwa ke elizweni laseMexico besazi ukuthi khona kukhona ukungaboni ngasolinye, kodwa kakhulu into ekhona elizweni laseMexico
isiko ukuthi abantu baseMelika fanele bazifundise ukuthi bengavami kakhulu ukuthi bahambe baye kulelani lizwe njengoba sazi ukuthi kungenzeka uthole ukuthi kwesikhathi sebengakubona njengomunye umuntu oyirival yabo bengama drug dealers noma bengama warlords begcine ekugcineni ugcine usubulawa ukuthi bakufanise lomunye umuntu bese siyakunazelela sekudlula isikhathi ukuthi lapha sebenza iphutha babulela umuntu ongayisuwe kodwa ke yikho kakhulu okwenzakalayo kakhulu phakathi kwelizwe leMelika sisiya elizweni laseMexico kakhulu akuvamanga ukuthi kube kuyisenzo sokuthi ngenxa yokuthi iMelika iba isebenzisa kumthetho kodwa kuvame ukuthi kube lohlupho lwama drug dealers kakhulu.
Alo ke ngumnumzana Tifa wajabi Bangodube olandela izombusazwe weMelika esigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30. Abangezwanga indaba zethu le nelisa ukuzizwa ebulenjini ku www.voandebele.com.